sebe lo wese kanga kakhulukazi ewese things ezephela ama scones athengele abantwana ama scones ala ma drugs abantwana bazone setakiwe nje ukuze funa ukuhlanyela ebantwana babe addicted lanxa bengaphathekanga bezazi so kwenzakale ukuthi thethe sihlendeke lamba sasuka sasesingotha amalunga ewoza kadelele enkulumane phumula kubona mpophoma la kwenjuke la umagwego lemzilikazi ukuthi hayi then soncedise umama laba izakhamizi zentumbane sasesihamba besiya about 300 woza woman ewumathini sikhalisa sesihlanganele izakhamizi besiya about 800 akube kuhle sibile kakhulu ngoba amapholisa azanile laphathe sigqasele kontaktika athethe imbophi lesesilaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo yethu siyamasha and kule petition esisayinisayo so besimasha sibe petition ipetition ilethi umahadebe labanye bakhe basuswe esigabeni ngasabafuna esigabeni nxa bengayanga ejele abasuswe esigabeni ngoba ufakazi bukhona izakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi ngumahadebe owathengisela lezi zidakamizwa
kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengiswayo
izidakamizwa zakhe ziyahlangana kulale abathi yibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyidayipapa iyazihlanganisa nje le mbanje konke nje iyahlanganisa kuyakuphambanisa abantu abethu but ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambe sathiya kwezitolo khonapho abantu abadibe sifona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sabantu sawathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizwa zakhona zikhona phansi bezilahliwe khona lapho khanya umahadebe lo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabomthetho ngokomthethweni lobu kiwo obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasisemthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sebehayi lanxa sebengasekho hayi bakuthi esikhathi asifike ngumahadebe
uthi wena obesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho
lokho ngeke ngitsho sibithiwe phakathi phisa khona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi komahadebe ebathengisile uyathuma abantwana bayithengisa emagedini yezikolo